nxa ungakhangelisisa kakuntshintshwa ngalutho, othangirayo lokhu engu-president, uvayisi wakhe ngumakhuphe, uchairman lokhu engumuntu munye, otshintshileyo ngu-secretary general ngoba u-secretary general owayekhona waphuma phela utenda ibiti. Sibone ngani vele uTsvangirai iqembu lakhe selisebenza njengendlela efana lamanye amaqembu kumbe labanye abakhokheli bezombangazwe abalele embusweni kuze kube nini lanini.
Ubaba uChamisa bekule mbiko yokuthi ngaba ethanda ukuphikisa impumela yokunqotshwa kwakhe ngubaba uMonzora, kodwa azikhulumelaye uthi hhatshi akunjalo. Ubona yini ukungezwana okungaba kube khona phakathi kukaChamisa lo Monzora, kuphela besenelisa ukusebenza bedonse ndawonye njengamalunga ebandla?
Mbone ngani kuzahlupha kakhulu ngoba phela uChamisa uthe siya ku-Congress ubelo abaziyo bathu besekelwa ngama-province amaningi kakhulu, kukanti ke uMonzora besekelwa yi-province eyodwa. Ngibone ngani nxa into sesenje uChamisa engakabi kwazi ukuthi phela as a politics zidonsela kuliphi icele, uzatsho njalo njalo kufanele atsho njalo ukuthi hayi akala kuphikisa zakwenza. Kodwa ngokuya kwesikhathi sisabona ukuthi ubudlelwano phakathi kukaChamisa hatshi nje lo Monzora, ubudlelwano phakathi kukaChamisa lo Morgan Tsvangirai buzaqala ukulumela nje ngamandla. Ngoba phela kusazakala ukuthi lokhu ukungatholi isihlalo lesakwenzileyo kwenziwe ukuthi uTsvangirai bengafuna ukuthi abe ngu-secretary general. Siyazi njalo ukuthi ubudlelwano bevele bungaqinanga kakhulu phakathi kwalaba bobabili.